sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7 Air Voice of America sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ku Studio 7 ngesonto mhla 29 Pandula 2019 ngoCape Dube. Endabeni zethu lamhlanje umdeni kaMoyi uRobert Mugabe uthi uxozela ekungcwabeni kowaye ngumongameli uRobert Gabriel Mugabe kwenziwe yimuli hathi umongameli Emmerson Mnangagwa.
Shokuzonoti tonotsvaga kuti azochengetwa nezvimwe izvi.
Sala thina abemuli ukuthi kulandelwe ezinye izindlela eziphambuka kulokho akutsho esaphila.
Ibandla leZANU-PF lidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMugabe kozwimba.
Into leyi ayihambanga ngendlela ngoba kusukisela ngesikhathi bekhipha uMugabe ngekhula phansi bekufanele ukuthi yena umongameli uMnangagwa ahlale phansi loMugabe balungise udaba lolo.
Ibhoso ilahla phansi iDynamos emdlalweni wenkezo yeChibhuku Super Cup. Izidumbu zabantu zisetshenziswa ngabakhokheli bezombusazwe na? Lingakhuthwa luhlelo lwabatsha kanye lezokholo lwesiKristu. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Umdeni kaMoyi uRobert Gabriel Mugabe ongcwatshwe izolo kozwimba uthi induna zosendo lokomgabe lezinye izihlobo baphazamise ukungcwatshwa kwakhe hathi umongameli Emmerson Mnangagwa. Bethule lokhu ngesikhathi inkokheli yebandla leZANU-PF isidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMugabe kozwimba esabelweni seMashonaland West loba nje besokusakhiwa isihonqo esibizwa ngokuthi yi-mausoleum e-National Heroes Acre eHarare. UMavis Gama usethulela lolu daba.
Izihlobo ezimbalwa ziveze ukuthukuthela ngokubekwa kukaMoyi ezithi kuphazamiswe ngumdeni obungavumelani ngokuthi angcwatshwe emzini wakhe kumbe eNational Heroes Acre. Lokhu kuvezwe ngezinye izihlobo ngesikhathi kungcwatshwa uMugabe owayengumongameli welizwe leZimbabwe owabhubhela kweleSingapore mhla ka-6 Mpandula. Udadewabo kaMoyi uDokotela Regina Gata oqale ngokubonga umusa kaMnangagwa ngokuvumela abemuli ukuthi balandele izifiso zikaMoyi utshele uZulu obebuthene emzini kaMugabe ukuthi ukudonselana obekukhona sonke lesi sikhathi bekungelani loMnangagwa.
Ndoda kuthanga ndamekashuwa kuti ndatenda His Excellency vaMnangagwa.
Ngifuna ukuqala ngokubonga umongameli uMnangagwa ngoba walalela lalapha uThino embuza ukuthi ngabe nguwe ususeduze lokufa ulayele ingane zakho kulokho okumele wenziwe uyabe ukhangelele ukuthi benziwe. Waphendula uMnangagwa wathi mina ngiyabe ngikhangelele ukuthi benze lokhu engiyabe ngithe bakwenze. Watsho kanengi nengi ukuthi yena labanye kabayi kuhambela abemuli phambili. Kungakho ngithi konke lokhu kugxokozela maku kuye lapho kumele kuye khona. UMnangagwa wakubeka sobala ukuthi makulandile okuthiwo ngabemholi. Kungakho ngithi ngimkhulula endabeni leyo.
Ngazvitwe zvanzvinodiwa nemhuri saka ndinovachenyura pana izvozvo.
UDokotela Gata uti okwenziwa ngabantwana bakaMoyi kwakuyindlela eyahlelwa nguMugabe engakabhubhi. Uti uMoyi wabatshela ukuthi ufisa ukungcwatshwa emzini wakhe kozvimba.
Shokuzonoti tonotsvaga kuti azochengetwa nezvimwe izvi.
Sala thina abemuli ukuthi kulandelwe ezinye izindlela eziphambuka kulokho akutsho esaphila. Ngibonga umdali ngoba kusukela siseSingapore kuze kube namuhla besimanyeni njengemuli. Sisithi thina singake senze lokhu uMoyi ayengakufuni kwenziwe khona okungafunwa nguNkulunkulu yena owaba lathi sonke lesi isikhathi. Wawumuzwa esaphila esithi kuyamsisa ubuhlungu ubona sixabana singabantwana bemuli yenye. Wayengafuni ukusibona sixabana.
Vanga vasingade kuti titatsurane.
Uti umne wabo esaphila wabatshela ukuba ufisa ukuthi angcwatshwe njani njengoba wayelandela ukholo lwesiKristu.
Nokuthi chiKristu chavakararama cheRoma yandaiziva
ukholo ayelulandela lwesiRoma engiyaziyo eyayikhonzwa ngogogo uBona lwalungavumeli ukwenza imibuyiso. Wayengakwenzi lokho, wayengumuntu owayesima ngezwi eliseBhayibhelini. Umnikazi wayengakufuni lokho konke, lokho kokuthi kwenziwe isintu. Kodwa bese kulempi, impi yokuthi makwenziwe ngenkani ngokwesintu, makwenziwe ngenkani. Lizwile lapho kukhulunywa ukuthi udadewethu uBridget wake wachawa ngempama ngomoyi. Kwakungokunye kwakhona ngoba wayesemba phansi esithi akafuni ukuza ngezinto zokunikela.
Kodwa abakhulumele ntatheli izindaba yomsakazo weStudio 7 bathi kubi okwenziwe ngumdeni kamoyi. Omunye wabalombono lo ngumnumzana Victor Dube, isakhamuzi selokitshini leBudiriro eHarare. UDube uthi okukhona yikuba uMuyi wethula owakusenhliziyweni yakhe ngoba wabhubha ezondele uMnangagwa kulandela ukumsusa kwakhe esikhundleni encedisana labakubutho.
So nxa besitsho njalo bayakwazi ukuthi khona ngaye kuyikuthi babenika umlando kupresident. Laye wayezabuya laye esithi hayi madoda sengilitshengisela lani ukuthi vele mina ngiyimensi endlamandla lapho sendithathele izinto zenu. Yikuthi nje laye engabona ukuthi kukhona kungcono izinto zibe njani zilale zingabi into eziphonguba iziphuma nje ngesikhathi eziningi. Khonokho kukhuluma kwabo ngikubona kuyinto yokuthi khona hayi abathi ngesilungu late sleeping dogs lie. Yikho abayabe kuchuthi khona hayi asike sime lokho kudlwamudlwamu wokulwisana lokho.
Kaboni uMnangagwa ephindisela emulini kamuyi ngalokho abakwenzileyo, loba nje ibandla leZANU PF lisidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMgabe Kozimba hatshi eNational Heroes Acre. Kasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende, induna zosendo lokomgabe kanye lenkokheli yebandla elibusayo. Ibandla leZANU PF lethule umbiko izolo kusihlwa othi kuyayangisa kakhulu okwenziwe yimuli kamuyi ngoba umdeni wakhe wavumelana lohulumende ukuthi uzakwakhelwa isihonqo eNational Heroes Acre eHarare. Ibandla leli lithi ukungcwatshwa kwakhe Kozimba sekululaze indoda eyalwa impi yenkululeko yakhokhela ilizwe leZimbabwe okweminyaka engamachumi amathathu lasikhombisa. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Dumisane Mleya, umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent.
Ezingawutsho yikuthi bekuvele kule ngxabano phakathi kwemuli kaMgabe, ikakhulu unkosikazi wakhe umfelakazi uGrace Mgabe labantwana kanye labanye bemuli abafana labazukulu oLeo Mgabe lezinduna. Into ebesenzakala laphana yikuthi yena umfelokazi ube lokuzwisisana kahle kahle labantwana, kodwa bebengasebenzi kuhle labazukulu laba, ikakhulu uLeo ucile sengani ukhuluma ezinye izinto ezingani azihambisani kuhle naloko bekufunwa ngani unkosikazi. Kusisho ukuthi uLeo ubephakathi kukankosikazi lezinduna. Izinduna ngoba zazihlangana kakhulu lezithunywa zikamongameli uMnangagwa, bezingathi besezivumile ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka. Kuthe sekunjalo kwase kusuka kwabonakala ukuthi umfelokazi kavumelanga lakho lokho. Uze wavuma sebekhuluma ngendaba yomusulo yamkodwa wakhe, even kuze kuyofika ekugcineni bekukhanya kusobala ukuthi izinduna azikhulumi ngazwilinye lo nkosikazi. So bekuvele kule ngxabano yena leya. Ingxabano kuyikuthi izinduna bezibona ngathi kungcono ukuthi uMgabe aye eRoseka njengoba sekwenze isicelo lesivunyelwano lomongameli. Ngikho ke kuthe ekugcineni vele izinduna leza zigcine zingasayi emzini kaMgabe ngale ngoba zibe seziqotshwa, zixotshelwa ukuthi besezingane zona zidonsela ukuthi umuntu ayebekwa eRoseka unkosikazi labantwana bengafuni.
Ye, kodwa siyabona njalo ke ibandla leZANU PF ngani lizondile okumangalisayo. Kuyini okwenza bezonde kangaka?
Bacasukile Dube ngoba njengoba besitsho kakhulu izolo ukuthi into le ayihambanga ngendlela, ngoba kusukisela ngesikhathi bekhipha uMgabe ngekhula phansi bekufanele ukuthi yena uMongameli uMnangagwa ahlale phansi loMgabe balungise udaba lolo ukuze uma eqhubeka uMnangagwa eqhubeke ekwazi ukuthi yena ingxabano yakhe loMgabe bayiqeda. So abazange bayiqeda le ndaba le. So yikho ukuqhubeka kwayo iqhubeka injalo. UMnangagwa ubona ngazathi kuzaba nenkinga phambili ngoba uma uMgabe engam cobanga nje njengenkokheli yezano PF. Kusuka kuba inkinga enkulu phakathi kwezano PF laphana ngoba umnangagwa vele ungena kwakhe wangena ngamandla ngokuhlothula umbuso esenze njalo wangena ibandla lezano PF iqembeleli selidivided. So singathi ukulungisa ingxabano yakhe nomgabe bekuzasiza kakhulu ukuthi akhokhele kuhle iqembu lezano PF. Akusazange kwaba njalo, kusho ukuthi uzosala sinenkinga yokuthi uyihlanganisa njani izano PF. Bazondele lokho abantu bezano baphinde bazonde ngoba iHeroes ekhale iproject kamgaga. Nxa yena umnikazi engalalanga khona eHeroes ekhale akusafani okuzasala kusenzakala lokho obekungayenzakala uma kuwukuthi bamngcwabe khwaphaka. Ayisatsho lutho iHeroes ekhale kakhulu ngoba umnikazi laye hayi asala khona kusisho ukuthi singezwa abanye sebeqala singathi icampaign yokuthi abalele laphana abanye abadala abafana labonkomo nabanye labotongogara labomjuru abakhutshwe laphana. Kungenzakala lo ngenxa yalokho okwenzakeleyo kumgabe lo. Yikho okunye okuzondisa abantu bezano PF khonkhwana ukuthi indaba le ingagcina futhi ivuse okunye ukulela and kungaba njalo kusho ukuthi iyahle idilike indawo yeHeroes ekhale.
Umnumzana Dumisani Mleya umhleli wephephandaba leZimbabwe Independent. Sixoxe laye eseHarare.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-shortwave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
Lo ngumsazo weStudio 7 lesizwe siphuma ngapha eVoice of America eWashington.
Sengana masiko
wenziwe manje
ngelo baba mkhulu
babe
lobola
kuhlelo lomasiko lokuphila kwabantu nsuku zonke. Namhla sikhangela ke ngesidumbu sikamoyi uRobert Gabriel Mgabe osanda kubhubha njalo ongcwatshwe izolo kunangaleke kozwimba. Kambe kuyini okwakusenza ukuthi imuli yakhe ifukamele isidumbu sakhe? Kambe izidumbu ziyasetshenziswa na ngabanye basembusweni ukuthi bathole amandla? Singazike ukuthi incwethi zamasiko zithini. Ake sizwe ke ubaba uThabani Khumalo, incwethi kwezamasiko esintu. Baba Khumalo, siyakwamukela kuhlelo.
Yebo baba Dube, ngiyabingelela njalo labalaleli.
Ye baba Khumalo, nilubona njalo udaba lolu?
Ngibona kuyinto emangalisayo njalo yokuqala ukuthi sizwe kakhulu kuleli lizwe ukuthi kulomuntu ongahlala isikhathi eside kangaka engabekwanga. Yikho-ke siyakunanzelela ukuthi kukhona ukuthi abantu bayasebenzisa ezinye zezinto zemizimba yabantu ukuze bazithwanise njalo baziqinise. Kungaba sekubuseni, kungaba lokuthi badinga lezi thunzi lapha abaye besebenza khona.
Singathi kuvame kanganani khonokho?
Into engavamanga njalo esingazisizwe kodwa siyayazi ukuthi esizweni ikhona.
Kutsho ngani Khumalo uthi khona?
Ngalokhu ukuthi kule bala loneli likhona elithi abantu bayathwamiswa, abantu bayathengisa lezitho zabanye abantu njengalokhu siyake sikuzwe lasemaphephandabeni. Labanye abantu abaseduze lathi bayabakubalisa ukuthi kule zinto ezinjalo ezenza ukuthi abantu bathe siyalahlwa, ezinye izinto zezindlu yabo zingasekho.
Lokho kusaqhubeka eZimbabwe khonokho?
Kuyaqhubeka, kuyaqhubeka ngoba nxa ngingaphambanisi ezibhedlela lapho kukhona ukuthi uzwe abantu bethi ubani ulahle izinto zakhe zingasekho.
Ye lapha-ke besixoxa lobaba-ke uThabani Khumalo, ingcwethi kwezamasiko esintu. Siphinde sixoxa ngodaba lolu lomfundisi Josias Mudenda webandla lekholo lwesiKristu kunangaleke eMethodist Church eBinga. Ake sizwe ukuthi uthini ngodaba lolu.
Kuyasenyanyisa, kuletha udumo lwesizwe phansi. Sesingabantu asebekholwa kwezinye izinto ezingasiphi lutho lwentuthuko. Nxa abantu becabangelana izinto zobuthakathi, witchcraft and so forth, hayi.
Kodwa vele ubuthakathi bolobo abakhuluma ngabo baba Mtenda, wena ubona zani kuvele kukhona yini ukuthi izidumbu ziyabanjwa kutenteni ngokwazi kwakho?
mina ke ngithi ukuthi kukhona baba olizimbe ziyabanjwa kodwa bacabangela nje njengomuntu ubona kukhulunywa kwesenziwa njalo into yokuqala e-one commando wonke umuntu odidilwe njengehero ulala khona kodwa lapha akuvunyelwanga sekuzophuma la mazwi akhulunywa yimuli yokuthi wathi yena wena mama ungasuki duzane lebhokisi lami vele ungayindawo hlala ukhonapho ngoba umzimba izinto zomzimba wami zisathathwa zisetshenziswa kwayanjwa ngezinsuku zokuqala kodwa kathesi okuphumayo kuyabetshengisa sobala ukuthi enxenye into ekhona ekhulunywa leyo
kuyabekwaakuthakathini bolo
yikho engikutshoyo phela dube ukuthi sesi isizwe seZimbabwe sesigqila impande ngokukhuluma ngezinto zobuthakathi yibo ubuthakathi phela boloko ngakuthi isidumbu ziyathathwa kusikwe yino izinto zomzimba kwezenjani kodwa ngamahungahunga nje akhulunywayo zi-news ezikhulunywayo ungahlala ucabangisise ubona ukuthi ilizwe leZimbabwe selifakwe kwenye indawo engasiyo ngokucabangela izinto ezinje okathesi bonke abazokuba abazadidilwa njengamahero izimili zabo abaningi phela izimili zabo zizakwala labo bethi lokhu esakuzwayo loba kungela mfakazi okubonileyo ukuthi yikho sibili okwenzakalayo kodwa amazwi ulimi yinkemba embi duke ulimi ibhayibhile ithi lona death and life are in the power of the tongue ukubambe khonapho ukufa nokuphila kusemandleni olimi
hayi siyakuzwa sibili baba mtenda ungathina nokusasa mbona kakhulu mtenda
uyabonga duke
lapho-ke besixoxa lo mfundisi Josias Mutenda we-methodist church khona ngale-ke ebhinga ngilethemba lokuthi siyahlangana singabaphilileyo njalo ngeviki
ezayoomanje-ke
sike sizwe ezibhadalane labatsha selo Mike Hobe
kudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike hobe namhla kuhlelo sixoxa lo Kit Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa ontanga olungaphansi kwesihloko esithi My City Talk. Kit, ngiyakwamukela kuhlelo awusitshele okunengi mayelana lohlelo lwakho.
Uhlelo lolu lubhekise ukuthi luthathe abantwana abangazange befike edolobheni ukuthi bazobona impilo ephilwa edolobheni ngoba kunengi abakukhuthayo ngoba bangaphandle kwama-areas adivelophayo ngakho iMyCity Tour ihlose ukuthi sibe sithatha bona laba abantwana abavela ngasemaphandleni sibuya nje sizobabonisa impilo esiyiphilayo lama-opportunities akhona nje lapha edolobheni.
Kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo lolo?
Ukuthi ekufundiseni wami emaphandleni ngananzelela ukuthi abantwana abaningi babengelalo ulwazi lwezinto esingathi yi-basic knowledge. For example, umgwaqo wethara uyathola ukuthi abantwana abawazi. Uyabatshela ngama-skyscrapers. Kodwa ubu sinanzelela ukuthi abantwana abangikhona abakuzwisisi ukuthi ukhuluma ngani ngoba bona iskyscraper abayazi bazazela indlu yabo nje yotshani. Ngakho kube sokusika sokuhlupha ukuthi abantwana bona laba bafundiswa nxa befundiswa sebesiyahlala ama-examination imhloliso nabanye abantwana abale exposure yakhona lokhu abahlala endaweni ezilamagetsi abahlala kuma-5-story houses bebukela ama-satellite dish ngakho ba-exposed to into eziningi ngakho lolu uhlelo luhlose ukuthi abantwana babekwazi ukuthi ba-conceptualize nje ukuthi ama-functions nje a-basic things in life abangeke bathola emaphandleni or lapho abahlala khona.
Ngike ngabala ukuthi uhlelo lolu lule njongo yokuthuthukisa abatsha esigabeni se-secondary school. Kungani wakhetha bona njalo uhlelo lolu lujonge ukubathuthukisa njani?
Le njongo yokuthuthukisa abatsha abase-high school ngoba siyananzelela ukuthi yibo asebeseduze bokuzohlala emadolobheni lokho esekutsho ukuthi a lot of rural to urban migration. Ngakho bazasuka nje maduze sebengabantu abazodingana lemsebenzi njalo njalo. Ngakho sifuna ukuthi lo babezabuya bezowenza njalo bezodinga imsebenzi bezodinga izikolo bebekwazi nje ukuthi kufunctiona njani. How does the city itself function? Because there's a lot of culture shock. Nxa abantu bebuya lapha uthola ukuthi iculture shock iba ningi kakhulu ukuthi umuntu ugcina esengasakwanisa ukuthi laye afite in kwabanye abantwana.
Kuyini okufunakalayo ukuze umuntu abe yingxenye yalolu hlelo?
Asihambi thina sikhetha kodwa sikhuluma sikhulumisane labo headmaster sibhale incwadi. Uheadmaster nguye osebenza labantwana lokwazi ukuthi abantwana basesimeni esinjani. Ngakho sidinga lowo umntwana ongelayo i-exposure ongazake ebe le-exposure to i-city life.
Hayi, sikuzwile Keith, phosela amazwi akho okugcina.
Amazwi ami awugcina engingawabeka lapha ukuthi sithanda ukuthi umphakathi usincedise kulokho esikwenzayo. Singatsho ukuthi usincedise ngemali, kodwa usincedise khona lokho abalamabhizinisi bebe besivumela ukuthi sibe sibuya emabhizinisini yabo sizotshengisa abantwana how i-business yabo functions. Siyaziqhenya ngoba kulabanye abasibhizileyo abe-manufacturing, abantwana bayabona i-process of clothing making from A to Z. Siba sekuma-institutions, ma-learning institutions, anjengabo-NUST lapha. Bonga labo ukuthi basivumele basivulela iminyango yokuthi sifike sibabone. Ngiyabonga kakhulu Mike. Engathi abalaleli bazwile lawe usale kuhle.
Zulukandaba namhla kuhlelo besixoxa lo Keith Moyo osanda ukuqala uhlelo olulenjongo yokuthuthukisa abatsha. Keith, ngiyabonga kakhulu ngokungena kuhlelo. Silukugqiba lapho uhlelo lwabatsha. Abafisa ukuxoxa lami ngikhona kuTwitter njalo kuInstagram @BigMike3BIGMYKE3 yoni username yami. Lingakhohlwi ukuthi sidibana njalo ngolwesibili kuhlelo The Connection lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba esiphathelane ngabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 PM bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanelokho namhla olivalisayo ngenjabulo. Igama lami ngu-Mike Hove. Zimbabwe omuhle, mthwakazi omuhle. Bye bye.
Siyabonga kakhulu ke Mike Hove. Sonke isikhathi sokholo lwesiKristu silontukamela inkomo.
Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyabonga msakazi la kubalaleli.
Usiphatheleni lamhlanje?
Namhlanje ke ngitheke sibonisane ngamazwi avela kwenye incwadi engiyithanda kakhulu. Egcile kakhulu empilweni zabantu. Incwadi etholakala eTestamenteni elidala eka-Amos isahluko ngesesihlanu, indima eshumi nane lendima eshumi lesihlanu. Amos chapter 5 verse 14 to 15 kufundeka kanje: funani okuhle hayi okubi ukuze niphile, abe nani uJehova uNkulunkulu sebawothi kanjalo njengalokhu nisho. 15, zondani okubi nithande okuhle, nimise kwahlulela esangweni, mhlawumbe uJehova uNkulunkulu sebawothi uyakuba nomusa kuyo insabi yakwaJosefa. Zihlobo ezithandekileyo, namhlanje sikhangela ngezifiso lezindlo zenhliziyo zethu. Lithi lizwi lanamhlanje, kasifuneni okuhle sizonde okuhle. Nga ulandela umutsho lo, utsho ukuthi kumele sisebenzele okuhle siyekele okubi. Kakutsho nxa kwafunani okuhle, kakutsho into enjengokudla kumbe izinto ezinhle, kuzimota ezinhle, kumbe abangane abalemali. Xa kuthiwa funani okuhle, kukhulunywa ngenziki yenhliziyo, lokhu esikucabangayo besifisa ukubana kwenzakale, kakube yinto enhle. Singachithi isikhathi sidinga nalezinto ezimbi. Ngikhuluma kunjenje, bakhona abanye abantu abahlala izinkundla, bahlala amakomiti, besenza okubi okuzazisa uNkulunkulu ubuhlungu. Ngoba uNkulunkulu nxa sisenzela abanye okubi esingaphisa ukuthi kwenzakale kithi, uNkulunkulu uzwa ubuhlungu. Kwa sifune okuhle, usho ukuthi inhliziyo zethu kaziloyise, zilobothe ukubana zibe ngezilungileyo. Okubi kuyazikhanyela, kuyaziwa. Nxa kuthiwa funani okuhle, kumele sikusebenzele okuhle. Yomuntu osebenzayo kwesinye isikhathi kuyamele asiginqe, sijuleke izithukuthuku, siphindaphinde. Nxa sifuna ukuthi into yakhona ize iphume kahle, ngoba osebenzayo uchitha amandla akhe ehlose ejonge lokho akufunayo. Kanti ngokunjalo njalo, bakhona abanye abasebenza bechitha isikhathi sabo, bephuma izithukuthuku, bechitha nemali yabo, lokunye abangabe bekusebenzisa ukuthi benze izinto ezimbi. Funani okuhle hayi okubi, ukuze niphile. Nxa kuthiwa ukuphila kutshiwo ukuphila kwenyama kuphela, kutsho lokuphila komphefumulo. Umphefumulo ofuna okubi awulakho ukuthula. Athole injabulo umuntu oenza into embi, angajabulisa abantu, kodwa eqinisweni nxa eseyedwa, isazela lonembeza kuyamtshela ukubana lokho okwenzileyo kayisikho. Kuthiwa sithande okuhle, sizonde okubi.
Akuyiphethe mfundisi.
Jehova Thixo olungileyo, akuthi bonke abantu abalaleleyo ngalesi sikhathi, namunye ngamunye azihlole ukujula kwenhliziyo yakhe ukuthi yini akuloyisayo, evuka ekuseni etshona emini, alale ebusuku, ufisani, ufunani. Abantu kabafune okuhle hatshi okubi. Ngegama likaJesu ngiyakhuleka, amen.
Lolo bekuluhlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi Thandeko Zintimkandla. Asibeni sonke kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo ngontungamili Nkomo.
Siyabonga kakhulu ke Jakala Nkomo, ntungamili Nkomo, ubelela ngelihle mfowethu. Kwezemidlalo yenguqu, iqembu le-Highlanders linqobe ele-Dynamos 1-0 emdlalweni wenkezo yeJubuku Super Cup odlalelwe namhla eRufaro Stadium eHarare. UPrince Dube uhlohlele iqembu le-Highlanders kwathi iDimbare yabona ntuthu. Emdlalweni efanayo, iqembu le-Black Rhinos linqobe ele-Tel 1-2-0 kwathi ele-Manica Diamonds lanqoba ele-Chicken Inn 6-5 sokutshaywe imbekwa. Amaqembu la abe ngujiki lobhanqa 1-1 sokwanele isikhathi sokudlala. Ingoma ethi Highlanders Boso yahlatshelwa ngumama kaNo lamagabazi featuring Ndachi Mkhize. Singakehluka nokuthi sikhangele indaba ezigukhela namhlanje. Umdeni kamuyi uRobert Mugabe uthi uxozela engcwabeni kwakhe kwenziwa yimuli hathi umongameli Emmerson Mnangagwa. Ibandla leZANU-PF lidla amalahle ngokungcwatshwa kukaMgabe kozwimba. I-Highlanders ibhuqa iDynamos 1-0
kunkezo yechipoko cup siqhuba lapha ke uhlelo lwethu namhlanje oluvalelisayo ngokeeps dube
siyalibonga ngokulalela kwenu asibeke ithuba elifanayo kusasa ku studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.